kusukela ku-April this year thina sasisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwakade sinkhuluma lawe sokwajamba kwaya phezulu i-diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakade sikuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakade sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje ngaso kubuya ku-petrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesiswela i-forex babe bancedakalile ukuthi kuza kuba kuleyi i-facility ezayo ngoba kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi kona i-fuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe bayithatha i-fuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa i-fuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi i-certification kulama-jerrycan amangaki uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business, abemichova abasachovi sebethenga i-business i-fuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona uthi namhla ingaphi i-petrol kwi-service station bethenga i-petrol noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela, ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wentsitha.
Ku-April lo-May sisebenzisa 1.9 million liters e-diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawe sisebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njani koko inesi mhlobane ezinjalo? Ngoba ungathi wena kubeniswe kulezi moto eziningi ukuthi i-industry sivukile ijump yango kona iphonga ukutshengisa ukuthi kule-black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change i-petrol yethu. Yiko abanye okwakhathesi ungaya kwamanye ama-garage uzayithola i-petrol ikhona ngoba sebethengisa lama-US dollars okungavunyelwanga nguhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama-US dollars i-petrol labo ihlala ikhona ngoba sebesebenzisa i-price efanana leyaphandle. Into ekhona yikuthi kona thina sesithethe i-bond yethu ukuthi akayila i-rate efana nale-US dollars. Yikho okuhluphayo kwakhathesi. It's just because of the rating. Yiyo into ehluphayo kwakhathesi eZimbabwe. But ukuthi i-petrol ikhona ne-diesel ikhona yikho kunamalayini. One or two garages ungathola kungela line kungela fuel, but the third one there will be fuel and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egaraji le uhambe uyile kwini igaraji next uzabathola lokho ekhona lokho belandisela ukuthi ipetroli ingaphi idizili ingaphi bethenga befake emadramini. Mina nguminister mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlanu kona ngizaba le 1,000 liters ngoba ngo-January petrol izakhwela kona ngizadengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimota? Ukuzaba lobubelo?
Ukubona kwami mina njengominister we-energy and power development ngizacela ukuthi uhulumende akuyenze. Yikuthi kona si-adjust i-price yethu. Singaphonga adjust i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona. Ipetroli yabo le-diesel phandle uzabona kuzalunga.